Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 Mabasa 2021, Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abogatsha lezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngakho-ke siyasho ukuthi-ke isizwe sakamthola sonke asiphakame ngosuku lukamhlaka-8 kusukela ngo-10 kusafika ngo-12 sobe siphakama silokoma-ke ngaphansi kwesiqubu lesithi Justice for Matabeleland and Midlands. Ngaphansi-ke njalo kwesiqubulo esithi Free MRP 9.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela ukuqoqonga bebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa.
Hayi, isadiki sayazi ukuthi ayila mazinyo babe belokhu bekukhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisi ukuthembeka.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika iye-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele Mozambique kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekane lalelo lizwe lwabalwa becatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela bese kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Okukhuphule inani lasebehlatshiwe leyi ijekiseni eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngoNhlolanja kwabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 139,133. Lolu gatsha lubika njalo ukubana sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 36,966 asebehlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe kusukisela ngombimbitho nyakinye lapho leli gciwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,242 babo bengabagule basinda kulolu bhubhane labulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1531.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa ngabebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa bekhonona ngokuhlukunyezwa kwamalunga abo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bazonde baganunwabo abebandla le-MRP kwela South Africa besethesa uhulumende weZimbabwe umlando wokuhlukuluza lokubopha amahlayana amalunga alenhlanganiso. Kulokhu kutshengisela ukuqoqa phansi kwezihloko ezibalisa u-Free MRP 9, Free Mqondisi Moyo, lo-Free Mthwakazi. Abebandla le-MRP bathi bafuna uhulumende akhulule amalunga alelibandla abatsho ngesikhathi siyadinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo ulandela unyamalala kwakhe ngemva kokufika kwamapholisa emdinga phakathi obusuku. Bafuna njalo amapholisa ekuyele ukuhlukuluza inkokheli yabole. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo uthi sebefuna ilizwe liqunywe phakathi ngoba kusegcekeni ukuthi abantu bakwaMthwakazi ngeke bakuthole ukuthula phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
kulokushukunyezwa kwa political parties kulokushukunyezwa ke kwabantu bakithi abasukumayo bekhulumela ijustice befuna ukuthi kube lokulungiswa abalalelwa ke baboshwa bayashaywa bayathunjwa ukuthi ke bavale umlomo kusule isikhathi sika Robert Mugabe ngakho ke siyasho ukuthi ke isizwe sakamthola sonke asiphakame ngosuku lamhla ka 8 kusukela ngo 10 kusafika ngo 12 so besiphakama silokoma ke ngaphansi kwesiqubu lesithi justice for Matabeleland and Midlands ngaphansi ke njalo kwesiqubulo esithi free MRP 9
ukuthi bafuna njalo kumiswe uhlelo lokubuyisa amapholisa abongikazi lamatitshala kwele Matabeleland angazaziyo indimi ezikhulunywa kulezi zabelo. Bafuna njalo uhulumende ekele ukubukela phansi iMatabeleland kanye lokuyincindezela kwezentuthuko. Amabandla atshiyeneyo eZimbabwe kwele South Africa athi asekela kakhulu ukutshengisela kwe-MRP lokho ngoba lawo akhathazekile kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubothwa amahlayana kwabaphikisana lohulumende. Isikhulume sebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi le ngenye indlela zokulwisa unqindezelo oseluku sibanga esesabisayo eZimbabwe.
Siyaphatheka kabi simala abantu abemthwakaza babotshwela babangu 9 silokudana kakhulu ngalokho okwenzakalayo. Siphinde futhi sime labezinaso omaku ogwetshiweyo nalo umfana wezinaso laye utapiwa nashe osabotshiwe manje olokho engakakhishwa. Kuyizinto ezibonisa ukuthi uhulumende wezana uPF ngihulumende olochuku njalo futhi ngihulumende ongatshintshiyo.
Umgcinihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Trust Ndlovu uthi labo bayasekela ukutshengisela lokhu lobanje bengavumelani laleli bandla nxa sekufika odabeni lokusebenzisana kwamashona lamaNdebele.
Sonke siyakwazi ukuthi abantu basemathabeland they were under that discrimination, marginalization, and that affected development in the way yasemathabeleni esikade eside. Right ukuthi bayenze imatshi yabo. Ukube mhlawumbe bayavumela ukuthi nabafowethu abasempumalanga nabo bakwazi ukuba khona bazikhulumele ulwimi lwabo.
Yesikhulume senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. UMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi layo isekela kakhulu inyathelo labakomthwakazi leli lokusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela besethula izikhalazo zabo.
Inkosi ithi kulungile abe-MRP bazwakalise ukungasuthiseki kwabo ngendlela uhulumende aphethe ngakhona. Umbuqazwe, yebo uhulumende lokho engezwakala ukuthi uthini. Njalo malayitsha bavaliwe, bavalelwe nomalayitsha ngoba yibo abahambisela ukudla abazali emakhaya. Amakhumbi kobulawayo avaliwe. Why? Uhulumende efuna ukuthatha yonke into. Abantu baphile njani? Unanka amalunga abo abotshiwe sokudlula amalanga angamashumi amabili lokhu bevalelwe benganikezwa ibheyili. Balelungelo abantu be-MRP ukuthi badoyidoye.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-inhlokomo yesizwe uMnumzana Vukani Mlindelwa Vundla uthi labo njengenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu basekela kakhulu lokhu kutshengisela.
Sikhala ngokufanayo ngoba udubo abalubonayo njenge-MRP ludubo esilubonayo sonke njengesizwe sikamthakazi. Ngakho inhlokomo yesizwe iyakhuthaza amalunga ayo ukuthi lapho akhona njalo enelisa khona ukuthi ayefika embuthwaneni lo okhona bafike.
UMnumzana Venile Moyo uthi okubathokozisayo ukuthi amapholisa kwele South Africa asebaphile imvumo yokutshengisela. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazirip utshele Studio 7 ukuthi amapholisa amazisile ukuthi abe-MRP bazaletha isikhalazo zabo e-ofisini yakhe. Wathi njengeofisi abangeke benqabele abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika, i-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele Mozambique kusasa langolwesihlanu ihlaziya udaba lokuthi kungathunyelwa na ibutho lokuya lwisana labalwa becatsha abesi-Islam abedlulisa amalawulo esigabeni se-Cabo Delgado esingentshonalanga kwalelo lizwe. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ongumgcini sihlalo wogatsha lwe-SADC olubona ezombusazwe kanye lezomvikela uthi uqakathekile ukuba kuphunywe lesinqumo esiqinileyo phezu kodaba lwe-Mozambique. Umasisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa bazaba khona emhlanganweni lo eleBotswana, South Africa kanye leZimbabwe yiwo amazwe abumba ugatsha lwe-SADC olubona ezombangazwe kanye lezomvikela i-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Nyakenye ngolwezi ekhuluma ngemva komunye umhlangano we-SADC oqoqwe ukucubungula isimo seMozambique, uMasisi wayethembise ukuthi bazaphuthuma abangenele udubo oselubhekane leMozambique.
The summit came up with a number of recommendations on how member states could deal with this imminent threat, including our commitment to the SADC mutual defense.
Umhlangano lo uphumele iziqondiso zokuqinisa indlela yokuthi silwisane lodubo lolu okugoqela ezomvikela esilazo e-SADC. Amanye amanyathelo yikuthi siqinise indlela zokwenqabela ukuqhela kwamalecatsha.
Kodwa i-SADC iblokhe ingakayenzi okukhanyayo phezu kodaba lwe-Mozambique. Ele-Mozambique lephakathi kwempi labalwa becatsha abakholo le-Islam abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni esinothe kakhulu ngamafutha ezimota eseCabo Delgado. Evikini esanda kudlula kubulawa abantu abambalwa, inkulungwane lenkulungwane zabantu zabaleka edolobheni le-Palma oyikho okulodubo olukhulu siya edolobheni le-Pemba. Abanye ababuleweyo ngabadabuka emazweni afanele South Africa osekudale ukuthi inkokheli ye-SADC ibize umhlangano ozangenwa lamuhla lakusasa eMaputo. Kulokwesabela ukuthi udlakela lwase-Mozambique lulakho ukumemetheka ngene kwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Thabisi Dube bathi uqakathekile ukuthi inkokheli ye-SADC iphumele amaqinga aphathisa ngekusasa eMozambique kanye lezansi ye-Africa jikelele.
Hayi, i-SADC seyazi ukuthi ayila mazinyo, babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisa ukuthembeka.
Okukhathaza abanye ukuthi inhlanganiso ye-SADC siphenduke idale lokukhuluma kungela zenzo ezihamba lamazwi. Umzana Benjamin Sibanda ohlale eHaborone ethi kuyethusa okwenzakala eMozambique, ngakho isikhathi somlomo kuphela sesidlule.
I-SADC i-organisation ekhanya ingelamazinyo, kuke kube lezi nhlupho ezehlela amazwe. Kodwa u-SADC njengomama ukuthi angenele ngendlela elamandla kujayele ukwehlula. And ngokwayo nje i-SADC nxa ukhangela nje ama-economies ayo nje azixegexegelayo, angiboni ukuthi bangakhipha ibutho ukuthi likhambe liyefaka ukuthula.
Uma sisi kanye lona maphosa babuka besithi akuthunyelwe ibutho esigabeni seCabo Delgado okumbono abazwafaka phambi komhlangano wakusasa. Uma sisi uhlane lomongameli Mnangagwa kanye lona maphosa ensukwini esanda kwedlula ukuyikudinga indlela yokuxazulula ngayo ingxaki esibhekane leMozambique. Ngolwesine abaphathi intambo bamazwe amathathu athi Botswana, South Africa kanye leZimbabwe bakhandelwe ukuhlanganisa amakhanda ngaphambilini komhlangano wenkokheli yamazwe abo. I-SADC kayela butho njengenhlanganiso kodwa amazwe ayitsheneyo alamandla okuthumela amasosha awo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 iSaurone kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yeMelika eleThe House livumele umthetho wokuthuthukisa inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ukuthi zisungule imisebenzi kulandela ukubuyiselwa emuva kwalowo mthetho eminyakeni edluleyo. Inhloko kahulumende we-Ethiopia umongameli Abiy Ahmed uthe amabutho e-Eritrea avumile ukuthi esuke emngcelweni walelo lizwe. kulembiko etshiyeneyo ethi amabutho lawo asebulele njalo adlwengula abantu kule ndawo. Kulesi sigaba okwamanje wothi sizwe omunye umlaleli kaStudio 7 unkosikazi Rose Nyathi wakoLubulawayo ongumfelokazi ekhuluma ngenhlupho abhekane lazo empilweni yanamuhla yokuzinakekela phakathi kokumelana lobhubhane olwe-COVID-19.
NaRose Nyathi, ngihlala khonapha emzilikazi bakithi. Uhluphe ngilalo yokuthi lapha eZimbabwe lapho akulanto esiyenzayo. Abaphumayo baya emazweni bangcono. Mina kwangehlula ukuthi ngiphume ngiye emazweni ngoba le mali yangikhona ukugada amafuta amathina nganginganayo. Ngathi kumbe njengoba kuthiwa lapha iZimbabwe is open for business, wothi nami ngizoyenza ibhizinisi emgwaqweni. Akusela open for business. Ngijenje sengiyadubekela. Ngisole khona lokhu sengithenisa umkhandi uyabuya kathesi. Ngiyabe ngikwangwayo i-church e-Baptist ngangiyodwa e-Baptist. Akusela mpahla e-Baptist labo bathi amadona savalelwe emabhoda ngalokhu babuya. Mina sengidinga umuntu nje ophela ongangiyodwa andithengele impahla. Andithengele ukuza ngoba ngapha igetsi ngenza okokuzithengela. Angisakwanisi zokuyithenga igetsi. Babuya bona aba bantu labo abavela khona bethi ngomoto ongishi. Babuya basinika iigetsi zokuthenga. Kathe sengipheka ngamaplastiki. Ngangitshaye kade uyazi kodwa nje impilo sengiyiphila lami nalokuthi umkami wadandelani kufa. Amanye amadoda ethi engavula bathenga amaphilisi. Yina kokungikwazi ukuthi kuni okwamenza wathanda ukuthi. Ngawukhona ngayekuthiwa umuntu uyagezwa sibizi. Mina ngangihamba nyomjebha kozimfana. Ngimtshengisa ukuthi khayela kathe singidube kanjani. Anto yibona umuntu omyama kathe simhlophe. Ngisukele kusena ngingadili. Ngiyangihambe ngisele izitshale bantu manje kathi ngifile nale kathi mina langangiyiphilisa. Ngikhathele bantu abantu. Ngithi wonkona ngikhangeleyo kathesi olozwelu ongangenwa yinhliziyo kaNkulunkulu angambhathisa kakhulu. UNkulunkulu athi lapha akhiphe khona amangezele. Uyabathi ukuqambela amanga basibhalisa njalo nje. Mina omnye mhlandi kwawulwathi ebuyathi gogobhalisana amabizo ngathi ngiyavuka mdami sendifilo ebizo lami kathi lifuna ukuyaphezu kuyalipheka yini ibizo. Sele lokhu sithi sibhale sizavula sikhona. Siyabona sebebizana khona. Sebebizana khona besiya khona lapha abaholela khona. Ubona sebebuya bephele ngamapha. Angathola kuphela mina umuntu ongondela istaff. Mina kangisuki lapho bangazinyalwa lapho. Kambe nje kuphela into engivulela istaff njengoba la maqanda la engathengisayo. Ngihamba ngiyekwelede ekuseni ngingathengisi. Yona le i-2 bese ngiyiprofithi. Sendisela yona leyani imali. Manje ngathi ibhizinisi yona leyani. Mhlazane ungasathengisi kusasa basakukwelede. Angisakwazi. Kathi amafemu njengoba avaliwe. Amafemu sokungamachurchi bababuya lamachurchi bezovula amachurchi futhi zokuthiwa busy open for business. Thina sizama ukuthi sizigilise amapholisa daily. La mapholisa angikhona la ahawulayo njengamafuna ukubhadala into zangikhona imali yangikhona yakuyitatangana. Uwoda amatabathi ufuna ukukhuphe khona phana kuvula be-central kumele layo emkhupheni kudlula bedrilo kumele heyi iwe ufisa imali yami wena. Ubalekile kusendisa imali yami thoka nithatha imali yami ngaki. Hayiwa, bisi imali yami usathi hayiwa, bisi imali yami. Sile 1 week imali yami. Hayi, musathi gogo. Oda heyi. Oda ndinenzara nemali yangu. Mazaya, amekuqanda ami wathethe ngamini. Mina ngiyakoda ngani. Ngisesiya kubophisa.
Baningi abaphila nzima ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19. Abakusiba ngasinye lo mfelokazi unkosikazi Rose Nyathi. U-Ezra Sivanda we-Studio 7 uxoxe labathile komunye umkambo wakoBulawayo.
Ukunzima ungahlala phansi ngoba lapha endengile emuli ngiyela ukuzisebenzela ngezandla zami. Kunzima kufanele ngisebenze ukuthi imuli yami iphile. Ngiyasebenza ngapha ngibalekele amapholisa kodwa antshontshi. Kothi imuli yami iyaphila kokhwekweza kuncane.
Sanibonani baba?
Yebo.
Into siyicelayo ukuthi lathi sidle eBulawayo lapho sithengisa konke sikuthengisayo. Iphile lathi anibona singodwe soso wamaphenda sidinga imisebenzi iwomile eBulawayo lapha ayisavuki. Endawo ekuseni every time siyacutshaniswa la. Ekuseni kuphosa kwayenza ingozi futhi ngesithi kanse bakuphesanisana abantu. Into sesiyicelayo ukuthi singabantu sisebenze sonke.
Chisa akutsho sizwe baba ukuthi olaye khonapho omunye ngubani njalo nokuthi kwenzeka khonapho
ugogo laba khuluma laye laye-ke sokusemnyameni khonapho unjani gogo ubani gogo ubani isilungu
umamoya
umamoya uthengisani
thengisa amaplastiki lamatamatisi lembida
kuthi ibhizinisi linjani namuhla
hayi namhla liphansi kakhulu
ujwayele ukwenza malini
Laba ngabanye babaxoxela uGibbs Dubelo Ezra Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi kuqakathekile ukubana abadlali bahlolwe impilakahle yabo phezu kokuhlolwa i-COVID-19. Intethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthi abalandeli beqembu le-Highlanders bengayethuki ukuba leli qembu lilokhu lingakahlolisi abadlali kanye lezinye izisebenzi zalo ukuba baminjani mayelana lo mkhuhlane we-COVID-19 ngoba bona bafuna ukuhle batshaye inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa.
Siyananzelela ukuthi abanye bonke sibili ba-concerned about ama-tests awe-COVID kodwa thina esikutshoyo ukuthi kumele bayenze wonke ama-tests awe-COVID lama-medical tests. Bengakaqali ukudlala ibhora, so ikho sikuzama ukugijimisa and sikhangelela ukuthi kwaza kwenza konke lokhu ngeviyo nale njalo beqeda kwenza la ukuhlolwa lokho kuhlolwa sebezaqala ke i-training.
Kule nhlelo zokuba iqembu le-Highlanders lidlalele le-Dynamos mhla zilitshumi lathoba minembili kuyona le inyanga kamabasa ngosuku lokuthakazelela uzibuse. Lo mdlalo ngesinye sezizathu sokuba iinkokheli zeqembu le-Highlanders zifune ukwazi ukuba abadlali imizimba yabo isesimeni esinjani.
So thina sikubona kuqakatheke kakhulu especially ngesikhathi lesi kubana bayenze lawo lawa ma-medical tests ngoba bahlale umnyaka ogcweleyo bengadlali ibhora. Ungakho ke asazi ukuthi bami njani imizimba yabo imi njani.
Nxa konke kulungile amaqembu aqeda amaviki ayisithupha kusiya kumaviki ayithoba mwinembili elungiselela ukuncintisana lamanye. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abikwa esiqalisile ukuzilolonga ngemva kokuhlulwa kwabadlali lezisebenzi ezinye ukuba akabala yini umkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo yesigaba saphezulu ikhangelelwe ukuqala phakathi laphakathi kwenyanga kaNkwenkwezi nxa kungazange kube lokuphambaniseka kwenhlelo ezihlelwe yinkokheli ye-Premier yasokali ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ukuthengiswa kwezidakamizwa kuhlezi kuludaba olukhathaza impilakahle yezizalwane zele Melika lomhlaba wonke jikelele, kutsho isikhulumeli sogatsha lokwenzakala elizweni olwe State Department umnumzana Ned Price. Umbiko osanda kwethulwa owe International Narcotics Control Strategy Report uveza ukuqakatheka kokusebenza lamazwe lapho okudabuka khona lezi zidakamizwa lalawo mazwe eziquma khona le mizamo yokwehlisa kusetshenziswa kwazo lokwehlisa ukudingakala kwazo lokwelapha labo abayabe sebeyizigqili zazo. Kuzwekazi le-Europe kusetshenziswa kwe-cocaine evela e-South America kuqhelile ngesikhathi ukuthathelwa kwabalezidakwamizwa lokutholakala kwazo kubhahile ngezinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukulungiswa kwezidakamizwa ezithiwa i-methamphetamine ukuthengiswa kwazo kuvame ukusetshenziswa imithi evela kwele China, njalo lakho kubhahile ezigabeni ezimbalwa, ikakhulu esigabeni se-Southeast Asia lezinye izigaba zezwekazi le-Africa le-North America. Lumbiko uveza njalo ukuthi imizamo ejulileyo ngomnyaka ka-2020 yabangela impumela exubeneyo ngomnyaka ka-2020 kumpi yokulwisana lokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Njengesibonelo, isigaba se-Aden Region sihlezi siyinziki yokuthengiswa lokuhanjiswa kwezidakamizwa. Ele-Colombia lele-Peru azimisele ukusebenzelana lele-Melika, kodwa ukulinywa kwezilimo ezisetshenziswa ukupheka izidakamizwa, ikhokho le-cocaine, kufike kuzinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukuvalwa kwemingcele lokuhamba-hamba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwehlise izinga lokuhanjiswa kwezidakamizwa lokutholakala kwemithi yokuzipheka, njalo labazithengisayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa abazithengisayo baphume lamanye amaqhinga, zagcina zitholakala kwezinye izigaba ngenani eliphezulu elingaze libonakale kusiyaphela umnyaka. Kunjalo nje kukhona okuhle okwenzakeleyo. Ele-Colombia libike ngokubotshwa kwabaningi kakhulu ngomnyaka ka-2020, njalo liqhubeka likhokhela kumazwe alwisana lodubo lwezidakamizwa. Kusenjalo ele-Venezuela lehlulekile njalo ukulandela izithembiso zalo eziphathelane lokulwisana kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Uhulumende ongasoqotho okamongameli Maduro lokungaphathi kahle ezomnotho sokubangele ukuthi uhulumende wakhe aphile ngemali yokuthengiswa kwezidakamizwa lezinye indlela ezingaqondanga. Ele-Mexico elingelinye lamazwe aludubo kudaba lwezidakamizwa liqhubeka lingelinye lamazwe okutholakala lula izidakamizwa ezinjenge-heroin, fentanyl, metamphetamine ezithengiswa kwele-Melika. Ngakwelinye icele lomhlaba, ukuphekwa kwezidakamizwa ze-methamphetamine kwele-Burma lokutholakala lula kwemithi evela kwele-China yokupheka lezidakamizwa kubangela ukutholakala lula kwezidakamizwa ze-methamphetamine kuzwekazi le-Asia lesigaba se-Oceania. Lanxa uhulumende wakwele China emise ukuthengiswa kwe-fentanyl, ele-Melika selikhuthaze ele-China ukuthi liqinise imizamo yokumisa ukuthengiswa kwemithi yokupheka izidakamizwa ze-fentanyl le-methamphetamine ezitholakala umhlaba wonke jikelele. Ele-Melika liyakunanzelela ukuthi ukuzinikela kwezombusazwe yikho okuqakathekileyo empini yokulwisana lokuthengiswa kwezidakamizwa, kutsho isikhulumeli u-Price. Sizaqhubeka sizimisele ukusebenza labalembono efana lathi ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokuthengiswa kwazo.
Lapho-ke belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele-Melika. Singeke ehlukani izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele-South Africa bathi bayasekela ukutshengisela uqoqwa ngababandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Kuthi inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe enzansi yezwekazi le-Africa, e-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele-Mosambique kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekana lalelo lizwe labalwa becatsha. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.